indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alichona njani izulu kandaba isikhathi 7:30 olambulela emsakazweni we Studio 7 mhlaka 15 Mabasa 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho. South Africa lakho abeZimbabwe abanengi sebesithi chisa chamisa.
Abantu baphumile bazile nobulungu babo. Besinabantu abaningi from 4,500 to 5,000.
Kwezamasiko silani ke lamhlanje Gibbs Dube.
So kusayenziwa yini ukuthi udingele umntwana indoda kube umdingele inkazana khona ngapho ke emazweni likwenza njani
ngapho emazweni abantwana savunyelwa ungamdingela indoda uyabotha
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho ethiwa yiNational ZANU PF Aggrieved Voters Association kumbe NAVO. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso yeNAVO ibunjwe kumaviki ambalwa asanda kwedlula ngemva kokuqala kokukhetha abazancintisa kukhetho. Linhlanganiso ithi kayithakazeleli ukukhethelwa abazancintisa ukhetho lwebandla olwama-primary ikakhulu abacatshangelwa ukuthi babe kucele le-G40. Namhla inkokheli yalinhlanganiso yenze umhlangano nentatheli zindaba okuvele khona inkuthazo yenkokheli yezigabeni ukuba ibofunda ukukhuluma iqiniso kunkokheli yebandla yaphezulu yehlukane lomkhuba wokungenisa ezikhundleni abantu abaziwayo ukuba babe kucele le-G40. Umkhokheli wenhlanganiso le umnumzana Austin Chindeka utshele intatheli zindaba ukuba abangakho njengenhlanganiso yikwenza ukuthi ilizwi lokukhalaza kwabo kunkokheli yaphezulu lifinyelele khonale.
Banotozikana ngwari pachena banotozikana kuti they are the G40s must be stopped with immediate effect. Must be stopped and then vari pachena vanotozikanwa. It's not something yekuti tingatizokusungidzira kana mapuwa.
Umnumzana Misheki Ngazimbe oyisiphatha mandla salenhlanganiso uchaze okwenzakalayo njengokubuyisela muva ukuphumelela kwebandla kukhetho oluzayo nxa bengavunyelwa ukungena kumncintiswano yebandla ama-primaries abasolwayo laba.
We were surprised that after CVs were handed in, the provincial executive of Marsh West, they held a provincial coordinating committee meeting where it was declared that the likes of Chiangwa and others were actually elected and opposed, so they are not going for primary elections. We don't believe that he was not contested. He must have been contested, but there are certain machinations that were taken.
Abenhlanganiso le bathi abakudingayo ikubona linqoba ibandla leZANU PF kukhetho oluzenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa obakhangelelwe ukuya emhlanganweni we-rally ye-MDC Alliance kwele South Africa kasenelisanga ukuya khona. Kodwa amakhulu abantu agcwele edolobheni le-Hillbrow lapho okwenzelwe khona lumhlangano ogcine ukhokhelwa ngenye inkokheli yomanyano we-MDC Alliance. Sixoxe lomnumzana Patrick Danga ongumqoqi wenhlelo zebandla kuhlangothi lwabasakhulayo khona le eSouth Africa.
Yabo
abantu babo baphumile bazile nobuningi babo besinabantu abaningi like from 4,500 to 5,000 and manje bese 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 bese
Ngobani abagcine bekhuluma emhlanganweni lo?
Eh kufike ngayivume, kufike umtambara, kufike uTendayibhithi, kufike uWashman Ncube, no la kuni no commission mokhe commission weMDP uTatas Monza.
Manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kutshengisa ukuthi ibandla libambene yini njengoba besisiza ukuthi lo Nkosazana Khuphe la wathi uyakhokhela ibandla leMDC.
Indaba yokuthokozana kube vele yakhulumeka but indaba vele izibileyo umuntu vele ezingakamcabangi njengebandla abantu baninzi bathi hayi ibandla liphethwe uNelson Tshamisa nokuthokozana kube ungangazama kodwa but ibandla linabantu elinabantu yemtct ekokelwa nguTshamisa nalayenzi abantu bathi no umanyano lo uyoqodo ukuthi sisize sibuse ilizwe lelo.
Umnumzana Biti yena uthena.
Umnumzana Biti was very clear. Ube khuluma ngento ze yamazi phela ukhuluma ngedevelopment yeeconomics. Ube khuluma ukuthi no into yesikhulunywa uNelson Tshamisa abantu bathi azivele vele azintakari into ze Damascus roads, into zama airport, into zama bullet train. Ikuthi abantu banikwa ingqondo ezanophezu yokuthi into aziyenzakali.
Umnumzana Ncube ke yena uthena.
Nomzana Ncube is a technocrat. He doesn't beat about the bush. Ukhulume ngendaba yemathebheleleni ukuthi mathebheleleni leadership iready to work together with anyone else onengqondo yokuthi izimbabwe iye phambili. Umuntu othi yena nguye yedwa okwazi ukuthi izimbabwe iye phambili, hhayi asimfoni.
Hello ke ngumnumzana Patrick Danga umqoqi wenhlelo zebandla leMDCT kuhlangothi lwabasakhulayo eSouth Africa.
Yebo mthwakazo muhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zika Mike Hobe esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hobe. Lamhlanje we take a break from izinto ezombusazwe sixoxa lo mnumzana Owen Gombami ongusakhulayo owasungula ibhizimusi elikhangela ukuthuthukisa abontanga kwele Africa iRoots Africa Institute. Gombami, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila, ngiyabonga ukungena lo kulelo hlelo.
Hayi, siyathaba ukuba lawe kuhlelo lamuhla mnumzana. Awungitshele ngamafishane ngale bhizimusi lakho.
iRoots Africa Institute yikho ngaqala as a startup le incubator ngizama ukuletha lawo abasakhulayo ukuthi no asikhulumeni noma ku WhatsApp ngiyakhuluma lawo noma kuyini into eqathile ukuthi thina siqinile lapho ukuthi no ulwazi lokwenza ngoba lapha sicina singasayenzi ucina sixoxa eZimbabwe kwathini criticize na into ezingelamsebenzi so owakathethi our maiden program is lay root store e-book store le siqale ngayo so into siqale ngayo ukuthi no e-book store le iza provide abantu ithuba ukuthi lawo bebe lwabulwazi ukuze ukuthi ibe ngahlupheke indaba zemali ukuthi no emabhuku adula inlandland e-book store le njengoba into eyenzelwe edalelwe abantu bemhlabeni weAfrica. Abantwana babe kwansi ukuthola ama textbook ang more than 100 for just $1. So they will be down to be able to download ma phone, ma tablets, ama computer. Amabhula wonke lala, they are very current, up to date, and they are relevant. So they have information and they are always updated.
Kuyini okwenza ukuthi usungule le business?
Roots Africa, Africa Institute, ngiqalise ngoba sengidinyo ngokubona thina ubona iAfrica jikelele thina singathuthuki. Fanele kulawayo, but uyabona ukuthi kulawayo ayika isilokhu ibulawayo lana kudala. So ngathi ngivakatshile ngakunanzelela ukuthi no, ubulawayo sibili isilokhu imithu ibulawayo. Ukuyithanda siyayithanda, but we need to admit ukuthi hayi, sumele sinjani, sumele sithuthukise ini. Ibulawayo, not just ibulawayo kuphela, iZimbabwe yonke leAfrica, but ukubona kwethu izinto sokuqala sokumele thina lathi sithathe inyathelo ukuthi sikhokhele njengabalawa abasakhulayo ukuthi hayi thina kusezandleni zethu.
Inhlanganiso yakho noma singathi ibhizimusi leli likhangela ukuthuthukisa njani abasakhulayo abayizalwane zeZimbabwe?
Inhlanganiso yami okwakathesi, they are gaining ilwazi ukuthi they will be able to access at this point njenganje ukuthi into the maiden, the flagship and the spine of igogodla we-Roots Africa are increasing access to education. So abantu lokhu esikwenzayo bazathola ulwazi ukuthi bekwanise la ukuthola ulwazi amabhuni lawa alokwenza ukwazi ukuthi ubantu ufunde ukuzenzela ngezandla zakhe. Omunye ofuna ukwenza i-distance learning lezikolo ze-America kumbe ngezanga uyakwanisa ukwenza njalo ngoba amabhuku lawo akadingi. Ngedola leyo umuntu uyakwanisa ukuzenzela into ayifunayo. And sithina sithi ukuthi education material is a right, not a privilege.
Umbuzo ogcina mnumzana bese sigqiba uhlelo, wonke umuntu olesifiso sokuthola ulwazi oluthile mayelana ngale nhlanganiso njalo ingwalo esitholakala khona bangakuthinta kanjani?
Ngiyabonga. Ngifuna ukuthi bonke abanawo bami bonke khonapho bengangithola ku-Facebook, uyakwanisa ukusendela ama-message ku-Facebook. Ngisilaye page, ungasilayika, there's another group esilayo kuthiwa ama-African Newers. That is the group I'm dedicated for abantu aba-curious ukuthi beqalise ukuzenzela something.
Komba ngilethemba lokuthi abalaleli bakuzwile kahle. Siyabonga balaleli, lapha besixoxa lomnumzana Owen Gombami ongisakhulayo owasungula ibhizimusi Roots Africa Institute, yona ekhangelele ukuthuthukisa abasakhulayo kwele Africa. Mthwakazi omuhle wanele kwalamuhla. Masidibane ngeviki ezayo. Olevalisayo nguMike Hobe Lilali.
Njengoba namhlanje kuyisonto, akeni siye khonza lo ntungamili inkomo kuhlelo lwezokholo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele ngendaba yothando. Lindaba iqhakathekile kakhulu ngoba ibizwe likaNkulunkulu lithi nxa umuntu engalathando ngamazi uNkulunkulu. Singakhangela uPaulu elobela kwabaseKorinte abokuqala i-chapter nga 13. Uthi yena, loba ngingakhuluma ngendimi zabantu lezi zithunywa kodwa uba ngingelalo uthando, ngiyisigubhu esikhalayo lensimbi encinqethayo. Loba ngingaba lamandla okuthumayela iqedisisa imfihlakalo zonke lokwazi konke, loba ngingaba lokukholwa konke kokuba ngisuse intaba, kodwa uba ngingelakho uthando kanye silutho. loba nginganika abayanga konke ngilakho loba nginganikela umzimba wami ukuba uthiswe kodwa uba ngingelalo uthando kakungisizi ngalutho kuthi ukuthi lapha siyananzelela ukuthi uthando kuNkulunkulu kuyinto yonke lapha siyasibona ukuthi isiKristu kumbe ngathi ukukholwa abantu abaningi abakuqakathekisayo lukholo olokuthi kumbe kube lezimangaliso kumbe abanye baba lokholo lokuthi bayakwanisa ukuthumayela ukwedlula wonke umuntu kumbe ibandla labo kugcwele abathumayeli kakhulu ngakho singananzelela lapha-ke uPaul uthi konke lokhu kuyize ikanti njalo bakhona amanye amabandla esikwazi ukuthi benza kahle emsebenzini wokunikela bayakhangela abayanga bebhadala i-school fees bekhangela intandane lakho konke kodwa uPaul lapho uthi yena ungenza konke 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 khonokho kodwa nxa enhliziyweni yakho ungalathando kuyize kutho ukuthi kumele sizwisise-ke ukuthi kanti uthando lolu kuyini zitshengisa kanjani ngenxa yokuthi ulimi lwethu luba lufutshane olwesintu ngesigriki-ke kule ndlela ochasiswa ngakho uthando ngendlela ezehlukeneyo okokuqala kulo thando olokuthi uthanda umngane wakho ngesigriki loko kuthiwana yifilio ukuthi umuntu othandana nomunye nje umngane wakhe kube lo thando olokuthi uthandana nomunye kumbe owesifazana kumbe ongubaba lolo thando baluthi eros kanti kube sokusiba khona uthando olwedlula lonke lolu thando kuluthando kuthiwa yi-agabe lolu luthando olunjengolukankulunkulu lolo-ke luthando olungami ngenxa yokuthi umenzele olunye ulutho umuntu njalo lolo thando alubi khona ngenxa yokuthi kulonye ulutho kumbe imvuzo ongawuthola umuntu lo omthandayo lolu thando njalo luthando lwalo lokuthi loba umuntu lo ekuwonele engakwenzelanga izinto ezinhle kodwa-ke nge-agabe uthando lolo kuthiwa yi-agabe uzabe umthanda kuphela uthando oluba lesikhwili asothando ikanti lolu agabe luthando olungagcina isikhwili luthando olungakhetha umhlobo luthando olungakhetha umuntu luthando oluthanda luthande luze luxolele nokonakala kwakhona kungenza kahle ngenxa yokuthi anto siyakwasiyela ujesu wasithanda iminyaka engu-2000 le edlulayo wathwala izono zethu wathwala impambeko zethu wathwala wonke ukuphambanisa kwethu wasithanda kuphela ngakho-ke ngiyathandazuba abalaleli bethu namhlanje bebe lothando olunjalo
kuyiphethe mfundisi
thandazela wonke umuntu olaleleyo siyakwazi ukuthi abanye sebexabane labonkosikazi ezindlini abanye baxabane labantwana abanye baxabane labangani labanye abantu namhlanje besithandaza ngegama likajesu ukuba baba ngabe ungathela uthando lwakho oluletha ukuxolelana imitshato ade sidilikile ikuyisane siyathandaza konke lokhu ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo olunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu mbonga labalaleli bethu inkosi wakusisa
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili nkomo
siyabonga kakhulu ntungamili uhlelo lwezamasiko luyalandela khona manje lilo Gibbs Dube
sigcina amasiko
kwethu
okwakusenziwe
manje
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngodaba olunye-ke olubambe emphakathini kakhulu lapha udaba lokuthi kambe abantu abahlala emazweni lalabo abahlala emaphandleni basakwenza yini lokhona kwakudala ukuthi balungisela umntwana ukuthi uyathathwa mbani into ezinjalo nginanhlanhla ngoba ngilo nkosazana Isabel Dlameni ukhona ngale-ke e-London sabona mama
yebo olinjani
hhayi siyaphila kakhulu ngiphinde futhi ngiyamukele ubaba uMatthew Nketa ekhona ngale-ke elowa gweru ungusobhuku baba Nketa linjani baba
siyaphila baba Gibbs Dube nomhlaba wonke olaleleyo ngalesi sikhathi iindaba zikasijesu
ngiqalise ngawe madlameni so kusayenziwa yini ukuthi udingele umntwana lindoda kumbe umdingele inkazana khona ngapho-ke emazweni likwenza njani
emazweni abantwana akusavunyelwa ungamdingela indoda uyabuswa
kumele wenzeni
abantwabethu ngapha kofane abantwabethu ngapha bayahlupha bona sebezidingela abanye sebahamba ku-inthanethi so silo hlupho olukhulu
Baba Nketa, uyazizwela lapha sibili wena ngosobhuku. Uyazazi into lezi sibili zamasiko. Kudala kwakuvele kudingwa ukuthi kambe umntwana lo engaya ngapi. Ungabona lapho kule nkomo eziningi wawusithi sakho nangale. Khathesi kuye kunjani?
Khathesi baba Dube akusenzakali khona kuyani isiko lona leliyana. Kodwa yisiko esilifisa ukuthi ngabe liyaphenduka. Ngoba kolokhu ukuthi sebezidingela abantwana kwesinye isikhathi bazidingela lapho kuyimikhaya khona lapho okungalunganga khona kati abadala ngaba bekudingela babeyabe beboyile ngelihlo labadala ukuthi kindela pha impilo yakhona injani sebesebencedisa umntwana ukuthi athathe khona khonokhu sokwalahleka lelo siko yikho sokusenza imithado yakhathesi ingaphili kakuhle ngoba abantwana sebesithatha lalapho ongafanelanga kuthathwe khona kumbe bethathwe lapho ongafanelanga kuthathwe khona.
Siyamuzwa baba Nketa lapha Madlamini anti uyawizwa khonapho uyakhuluma umuntu omdala ethi hayi phela okuhluphayo ukuthi umntwana ugcina ethathwa lapho ongamelanga athathwe khona. Lina likubona njani khonokho Madlamini?
Siyakwazi abadala bathi ukhuno olungaziwayo kaluthezwa njengoba kathesi kunjena abantu bethu bahamba ngoba kwesinye isikhathi ukuthi bebone amajaha ngoba bona babefuna ukuthi bezidingele basalaleli abazali labo kwesinye isikhathi ukuthi bathaba amasiko siyabe singela abanye abantu abaseduze ababaziyo kwesinye isikhathi singeke sibafithi abalunganga abantwana ngoba kuyabe kungela amajaha laba ababonayo kwenendulo ngoba abazali babesazana beyazi kwazi ukuthi ijaha leli liphuma kuphi kumbe intombi iphuma kuphi so babesazana yikho abadala babesithi ukhuno olungaziwayo aluthezi manjena kathesi kunzima ngoba sisemazweni amakhelwane bethu babengabantu bamezweni babantu abethu abakhula lapho.
Baba Nketa kukhanya ngizani lapha udubo lolu lunzima kakhulu so ke nxa usungabaxwayisa khonapho-ke ungabaxwayisa uthini ikakhulu abahlala emazweni laba bagcina abantwana sebelahleka kakhulu
nxa sebebonene abafuna ukuthathana kumbe ofuna ukuthatha omunye babadinge abazali abaseduze ba-introducane bazane bangaqali ngokugidimela ukulobolana bazise imulo ezingaba seduze abadala abaseduze nxa bekabizelwayo abantwana bexoxa nabo belibuza ijaha ukuthi uvela ngaphi lisitsho imbali yalo le ntombazane isitsho imbali yayo abadala bonabo abakhona eduze basebezancedisa laba abantwana ukuthi siyabona lo uvela endaweni enje ngale indlela akuyenzanini so bangagidimeli ukuthathana masinyane ngoba nale mtshato enziwa overnight egijinyiswa masinyane liyephangisa ukudilika ngibakhuthaza ukuthi babazinike ithuba elokuthi baqhubele indaba yabo ebadalweni bangatshela abadala abaseduze labadala abaseduze ngabesemazweni bazatshela abadala abasezimbabwe ukuthi hhayi ngapho umzukulu wenu ngumntanenu uthi uthebele umuntu ovele esigabeni esinje betshele ikakhulu bona labo babekazi udaba lwabo babekazi yilo ludaba ukuthi ukungabi labo babekazi abamela iqiniso ukuswelakala kwabo babekazi o-anti ngesikhathesi kodwa abadala bonke abakhona eduzane kwabantwana kabathathe isigaba isikhundla sokuba ngo-anti ngobabekazi balaye kuhle abantwana babaxwayise ingozi yokuthatha umuntu abangamazi kuhle
kusazana Dlamini obabakazi kodwa nxa sukhangela wena ngokwakho udleze emazweni khonapho uyababona ngaphi
inkinga esinayo lapho yikuthi obabakazi bakhona asibaboni
okwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku egwelu zaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo olivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
kangela obaba mkhulu kangela ezinye ziyawagcina amasiko
ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika uqhubeke elokhu eqinisa elokuthi owayengumkhokheli wensoli ze-FBI umnumzana James Comey oselobe ibhuku eliveza inkulumo ababili laba ababezenza nsitha kumele abotshwe ngoba waveza imfihlo zelizwe njalo watshela idale le-Congress amanga. Inkulungwane zabantu bedolobho le Rio de Janeiro kwele Brazil zingene ezitaladeni zitshengisela ngokubulawa kwelunga lekhansili uMariello Franco owayelwela amalungelo kaZulu wabulawa ngenyanga edluleyo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela impumela emidlalo yenguqu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje kundawana ezijeneyo zelizwe.
Akusela qembu elinqobe kuyo yonke imidlalo esidlalwe lonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League. Lokhu ngemva kokuba iqembu lengeze Platinum libe ngujikelo bhanqa 1-1 leqembu leShapane Mine emdlalweni odlalelwe enkundleni yemandaba. Limpumela itsho ukuba iqembu lengezi selile miklomelo elitshumi lesithupha okulinani eliphethwe leqembu eselihlezi phezu kwengalane uyilo njalo eliphethe isicoco seligi le-FC Platinum lona elinqobe leHarare City nge 3-1 ngomgqibelo. Kobulawayo emagumeni ePapa Fields bekulomdlalo obugoqela amaqembu amabili aphuma edolobheni lakobulawayo athi eleChicken Inn kanye leHighlanders wona ophele ezingujikelo bhanqa 2-2. Iqembu leHighlanders lihlohlelwe nguBrian Banda kanye loGabriel Nyoni kuthi eleChicken Inn lihlohlelwe ngu-Innocent Mucheneka kanye loSimon Munawa. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi indlela udlalwe ngayo yilawa maqembu iveza ukuba umdlalo wenguqu uyathuthuka kwele Zimbabwe.
Umdlalo wanamhlanje phakathi kweChicken Inn leHighlanders ubungumdlalo omuhle kakhulu utshengisele ukuthi ibhola lethu liyaqhubekela phambili. Singakhangela indlela okudlalwe ngayo lamagoli ahlohliwe ikakhulu amathathu lana ahlohliwe singabalele sine ahlohloka kuhle kutshengisela ukuthi umdlalo wethu uqhubekela phambili.
Kweminye imidlalo ebikhona namhla iqembu leTriangle litshaye leCapes United nge-2-1. Kuthi ele Dynamo libe ngujikelo bhanqa 1-1 leleyata emdlalweni wake wamiswa ngemva kokuba sekube lobudlwangudlwangu enkundleni abalandeli sebephosela izikhali enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngqobile Malinga esigqibela uhlelo ngengoma yeHighlanders, Highlander Boso. Kesikhangeleke inhloko zendaba ebesilazo. Sokubunjwe inhlanganiso yamalunga ezanu PF alezikhalazo eziphathelane lokhetho oluzayo ezibalisa ukudingelwa abazancintisa kukhetho bedingelwa ke yinkokheli. ESouth Africa lakho abeZimbabwe abaningi sebesithi chisa chamisa chisa. Silugqiba ke lapha uhlelo asidibaneni ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.